Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilitshumi lasithupha kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sibhekane lohlupho lwabesilisa abahlukumeza abesifazana, ngakho asicabangela ukuthi sihlukumezane sodwa. Kungasenani uFirst Lady kumele abhekane lengalo yomthetho ukuze kube lobulungiswa. Siyaxolisa kuntombazane ohlukunyeziweyo, sixolise kumdeni wakhe nakuzizalwane ze-South Africa jikelele.
Umongameli Robert Mugabe ulubhekisa kwele South Africa amapholisa akulelo lizwe esithi umkakhe unkosikazi Grace Mugabe yena wetheswa icala lokutshaya omunye untombazana lokhe kulelo lizwe njalo usedinga ukuvikelwa ngomthetho i-diplomatic immunity.
Sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi angithi abakhokheli bazama ukuthi bathi bona indaba ze-security lezedemokrasi kayisezini lama-human rights, amalungelo oluntu kayisento eziqakathekileyo. Sizakhuluma kakhulu khonapho, sidingide kakhulu.
Umhlangano we-SADC oyenziwa kanye ngomnyaka uqhutshwa ngesikhathi kulokuxokozela kwezombusazwe esigabeni sezansi ye-Africa. Unopala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda ubotshelwa icala lokuthuka umongameli Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuya kwele South Africa lamhlanje elanda umhlangano we-SADC amapholisa akulelo lizwe esithi umkakhe unkosikazi Grace Mugabe yena oyetheswa icala lokubhaxabula omunye untombazana ngesonto usedinga ukuvikelwa ngomthetho i-diplomatic immunity kulelo lizwe. Kuvela njalo ukuthi udaba lolu soluphethwe i-ofisi kamongameli we-South Africa lesigodlo seZimbabwe. Kuvika uBenedictine Hlapo ese-Johannesburg kwele South Africa.
Amapholisa kwele South Africa sephe ubufakazi bokuthi unkosikazi Grace Mugabe ulokhu khona kwele South Africa okuphikisana leminye imibiko ebisithi useseZimbabwe. Umbiko wethulela ugatsha lwezamapholisa lamhlanje uqinisekisile ukuthi unkosikazi Grace Mugabe wehlulekile ukuzinikela emapholiseni izolo njengokuthembisa kwakhe. Lolu gatsha luthi unkosikazi Mugabe uthumela amagqoda akhe emapholiseni esithi njengoba ezekwele South Africa ezobona abantwana kanye lokuzongena umhlangano wenkokheli ze-SADC okhona ngempela viki uvikelekile kubotshweni ngecala aletheswayo. Namhlanje amapholisa ekusenethule imbiko yokuthi ugwalo lwecala eletheswa unkosikazi Mugabe selulungele ukuthi bathole imvumo yegqwetha likahulumende lokuthi ayebotshwa. Emini kubuye kwaqhamuka eminye njalo imbiko yokuthi udaba lolu lokubotshwa kwankosikazi Grace Mugabe alusekho ezandleni zamapholisa kodwa seluphethwe yi-ofisi kamongameli Zuma logatsha lwezokudlelana kwe-South Africa lamanye amazwe. Umgcinihlalo we-Zimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthoma Bhena uthi le indaba isitshayanise iziphatha amandla ngamakhanda kwele South Africa.
Sizwe kuthiwa khona nxa umuntu ebuye engahambi ngomsebenzi kahulumende welizwe la avela khona ezihambela njengalokho uGrace Mugabe ubekwenza kuyeneliseka ukuthi abotshwe ajeziswe.
Lobanje umongameli Mugabe bekhangelela ukwele South Africa impela viki esize emhlanganweni we-SADC kule mbiko ethi ukhangelela ukufika masinyane kwele South Africa ukuzolungisa udaba lwecala elidalwe umkakhe. AbeZimbabwe bona baqhubekela phambili besola isenzo sikankosikazi Mugabe besithi wenza iZimbabwe ikhangelwe ngelihlo elibi ngaba kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victress Mathutu uthi kufanele lolu daba lulungiswe lungakonakali kakhulu.
Sibhekane lohlupho lwabesilisa abahlukumeza abesifazana, ngakho asicabangela ukuthi sihlukumezane sodwa. Kungasenani uFirst Lady kumele abhekane lengalo yomthetho ukuze kube lobulungiswa. Siyaxolisa kuntombazane ohlukunyeziweyo, sixolise kumdeni wakhe nakuzizalwane zeSouth Africa jikelele.
Abanye ke besabela ukuthi njengoba sekungathi akasuka botshwe ngecala leli, kungenzeka abakwele South Africa baziphindisele kwabeZimbabwe. Umnumzana Mabhena uthi okuzenza lolu daba lube nzima yikuthi kwele South Africa leziphathamandla zikahulumende ziyabotshwa.
Izalwane zeSouth Africa lazo zethukile kakhulu ukuthi kanti umama lo ngumama onjani. Siyabona lamabandla aphekisayo athi umama lo kumele abotshwe ngoba yena kalaso isikhundla kuhulumeni waseZimbabwe loba engunkosikazi kamongameli uRobert Mugabe.
Ingcitshi zithi lolu daba nxa lungangenelwanga umongameli bamazwe la omabili lungadala ubutha obukhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa. Melesilo Sebene Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umhlangano weSADC oyenziwa kanye ngomnyaka uqhutshwa ngesikhathi kuxokozela kwezombusazwe emhlubulweni wezansi yezwekazi leAfrika. Kwele South Africa umongameli Jacob Zuma uphunyuke etalele parlamente ngeviki edluleyo lapho ekade bezama ukumsusa embusweni ngevoti. Kwele Zambia umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema ubevalelwe ejele setheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ekhaya eZimbabwe khona umumo wezombusazwe awumanga kahle kulandela ukudonselana okukhona kubandla elibusayo elezanu PF. Inhlanganiso ezizimeleyo ezivela emazweni esigabeni seSADC zihlangene lamhlanje eSouth Africa phambilini komhlangano wenkokheli yamazwe la ozaqhutshwa kuyona le iviki. UChris Gande uxoxele umnumzana Angliston Sibanda, ilunga lomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owenango osemhlanganweni lo.
Ye abantu sebethe gwaqa bafika nje manje kasikaqali uhlelo lwanamhlanje kodwa kasefikile sesabantu abavele emazweni ahlukahlukeneyo inkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo ezecivil society kulomhlanganiso omkhulu kakhulu esizikhangelela ukuthi sizaphuma khona le communique yecivil society ezaphawulwa ibe isiwa ke kuma head of state lapha eConstitution Hill okwakulijele kudala elikhulu eSouth Africa eJohannesburg. So ke kusalungiselelwa nje ukuqalisa abantu bangena bona abantu babe DRC abe Swaziland ledelele iqembu elikhulu kakhulu elivele eZimbabwe sikhona lapho
leZimbabwe iqembu likhokhelwa ngoba
singaphansi kwenhlabani ngibangaphansi kwenhlanganiso ethiwa izimkhodi iZimbabwe Coalition on Debt and Development yilo elikade liqoqa ke ngale lanxa nje mina ngize njenge board member njengelunga le board ye Crisis Zimbabwe Coalition kodwa abaningi bakhona ke babuye ngaphansi kwenhlanganiso yezimkhodi.
Lina njengenhlanganiso kuyini kahle kahle eliza kwethula khona ngapho eSADC?
Sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi isangithi abakhokheli bazama ukuthi bathi bona indaba ze security kase leze democracy kase izindaba human rights amalungelo oluntu kase into ezicakathekileyo. Sizakhuluma kakhulu khona apho sidingide kakhulu ekuthini kahle kahle ma abankokheli zeSADC ama head of state bebetsho njalo ma kuzaba le effect bani kuzaphambanisa kanjani impilo zabantu kuzaphambanisa kanjani amalungelo abantu. Sibona abantu vele kade simanje kukhuluma njalo abantu bayabulawa eDRC eZimbabwe abantu bayahlukuluzeka abantu kabahlalisekanga kuhle eZambia kule sokusiba lengxaba ngxoza. So ke sizazama ukuthi siphakamise iphimbo kakhulu njengoluntu lweSADC region ukuthi sisho ukuthi leli nyathela elizama ukuthathwa inkokheli zamazwe kaliqondanga ngoba lizayenza ukuthi kube ukucindezelwa lokunyathezelwa phansi kwamalungelo abantu kuSADC region.
Umnumzana Angliston Sibanda lilunga lomanyana wenhlanganiso ezizimeleyo owenango bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eMzansi Africa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association umnumzana Victor Matemadanda ubotshiwe namhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Mugabe. Ikweta lakhe umnumzana Doug Coltart uthi uMatemadanda ubotshwe namuhla ngesikhathi ezinikela emapholiseni eHarare ngemva kokubizwa ngomvulo ukuthi aze enkambeni namuhla. Wengeze wathi ulakho ukumiswa emthethwandaba kusasa kumbe ngolwesihlanu. UMatemadanda ngomunye wabantu abaxotshwa kubandla leZANU-PF besethezwa icala lokuzama ukugenqula umbuso kaMugabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Maxim Kandla.
Nxa kuyilokho okukhuluma nje ukuthi khona hayi umangameli kumele appoint umuntu, lokho sake sakuzwa lokho ekutsho ukuthi khona hayi angaappointa nje umuntu ongasala lapha embambele la ethole ukuphumula ebeselayela elaphana. Nxa kuyilokho hayi laye phela unkosikazi wakhe umama wethu lo osezela chaya abantu eSouth Africa khonale laye phela wakutsho lokho wathi yena hayi umngameli kaappoint omunye ongasala embambele laphana yena ethole ukuphumula ebelayela nje njengomuntu omdala. Laye uChinga Dube wakutsho lokho. Baningi lokho bekukhuluma nje bekutsho khona lokho ukuthi hayi bebecela ukuthi kube yikhona lokho. Kanti yikukhuluma kwabantu asikokuthuka lokhuyana. Yibantu balelungele lokukhuluma lokho, this is a democratic state. Owuthi khona abantu balelungele lokukhuluma imbono yabo. Ngesilungu babesitsho njalo nje ukuthi khona freedom of speech. Ngoba yithi thina asambekayo wabekwa ngabantu laphana kukhethile ukuthi wavotelwa ngobani. Abaningi bona labo abavotayo lapha bambika khona laphana balelungelo abantu ukuthi bekhulume ngenkokheli yabo.
Yebo, bakhona abamzwela usizi uMatemadanda, kodwa bakhona njalo abathi hayi isebemshaya ngenduku zakhe lapha ngoba besakuzana uPF bebehamba phambili besephula amalungelo oluntu besenza umathanda emphakathini, kodwa sokubatholile lapho.
No. Akabazengi bekwenzi lokho. Abakwenzayo lokho bayaziwa ukuthi kulotshini otimba laphana. Not wonke ama-war veterans. Not wonke. I'm a war veteran mina ngokwami. Kanzeki ngitholakale sendabeni ezinjalo. Njalo kangikho ebandleni lona lelo lezana. So kasikho bonke abantu abenza ububi ngokokuqala. Okwesibili, hayi, ukuthi phela bebehamba laphana bekhankasela iZanu, kayisikho namhlanje abangakutsho namhlanje abantu ukuthi khona yena nxa sekukhuluma iqiniso ukuthi lokho kayisikho, akufunakali ilizwe kumele liphathwe ngendlela enjenje. Abantu besithi khona hayi, anti yena nguye owenza lokho lalokho, kumbe uyayikhokhelela. Ukukhokhelela ubukhampeni abantu bekhampeni kakulahlupho lokhuyana. Okudingakalayo ukuthi bekwenze lokhuyana ngokuthula, kodwa kuyazakala abayibo abayizigangi abaphakathi kwebandla bayaziwa.
Umnumzana Maxim Kandla walwa impi yenkululeko ekuZipra, sixoxela ekobulawayo. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa ngemali ethunyezelwa isihlobo labangane yizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Omutshwe kukhetho lokudinga umongameli kwele Kenya, umnumzana Raila Odinga uthi usekhweza udaba lokuphikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba weSupreme Court. Amazwe akumanyano akusivumelwano sokuthengiselana eseNorth American Free Trade Agreement iNAFTA abalizayele Melika, iMexico leCanada asesungule inkulumo zokuguqula lesi sivumelwano. isivumelwano lesi esalotshelwana ngo-1994 yiso esisetshenziswe ngumongameli Donald Trump ukukhankasela ukhetho nyakenye esithi kasilungelanga uzulu weMelika. Ezigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje silomfundisi Stephen Mpofu ohlala khonapha eMelika. Umpofu utshele uPraxedes Jeremiah weStudio 7 ukuthi akenze umsebenzi wobufundisi kuphela kodwa okumsebenzi njalo wokuqoqa abaculi abavela eZimbabwe laseSouth Africa abomdumo wezokholo ukuthi bazokwenza imvuselelo kumakholwa esiKristu aseNgilandi.
Igama lami Pastor Stephen K. Mpofu, suka endaweni yaBulawayo lapho engizalelwa khona eZimbabwe. Okwamanje ke ngingumuntu ola e-United Kingdom. Ngafika-ke lapha ekuqaleni komnyaka ka-2000. Ngangibuya nje ngihamba ngomsebenzi wangisusekhaya wazongifikisa la. So since then lokhu nje ngiphusha nalowo msebenzi engihamba ngawo.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumfundisi na, njalo yiwo ubufundisi obukulethe e-UK?
Yes, ngasuka ngingumfundisi ngicothiwe but umfundisi omncane. Then ngase ngithiwa ukuthi ngize lapha ngizoqeqesha-ke enkonzweni yokufundisi, then ngikwazi ukuthi ngiphathaphathe inkonzo ehlukeneyo. So since then ke ngabona ukuthi ekusebenzeni kwami lekufundeni kwami ngingaqala ukukhula azafika ezinginenkulu manje.
Libandla liphi lenkonzo lelo oluyikhokhelayo?
Ngikhokhela i-Christendom Pentecostal Church. Actually it was a church founder ubaba wami ongizalayo founder endaweni yaseBulawayo eMagugu West. He has ama-branches afika more than 18 in Zimbabwe and 2 in South Africa. And le ese-England it was our first branch.
Uthe ufike-ke e-UK kule msebenzi eminingi osuyenzile, sizokuthiwa uyenza njalo umsebenzi wokuletha abaculi bomculo we-gospel.
Music is something that into nje ehleli nje vele kusukela kudala ingaphakathina kwami. Even ngisekhaya bengikhokhela ikwaya, ngarekhoda ngisekhaya as an album that we recorded. So iyinto nje ehlele senhlizweni yami nje ukuhlabelela nokukhuthaza nokusekela nokuphakamisa abahlabeleli. So it's been something nje ehlengile angisikhathi esiningi. But ngithe sengifika lapha kwaba khona umthwalo ukuthi eyimani lapho esisuka khona kusela abantu abakwazi ukuyiphatha le nkonzo ukudlula thina. Amathuba funa ngeke bebe nawo thina esinawo la. Kwaba yinto-ke esenhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu angisize ukuthi ma amathuba evuleka ngisenelisa nami ngingabi ngumuntu nje o-selfish but ngikwazi ukuthi khona ngivule amasango ngikwazi ukuletha abantu abahlabeleli abasekhaya beze la bezozipromota njalo beze la bezozifuselela ngoba lapha isikhathi inkonzo eziningi abanye abantu abahamba kuzo uthola ukuthi maybe azinabantu ababuya lapho esibuya khona. So siyalahlekela nje kuyo le nto yokuthi nje kuze umuntu nje ehlabelele iculo lesidonga oro elesivenda oro lesikhalanga oro lesindebele oro lesishona. So ngakubona ukuthi eyi kunegephu lenkonzo. So ngokungisiza uNkulunkulu ke ngiyelelisa-ke ukuthi-ke ngoba vele nje bangisitshile ekhaya bekuyinto yami abantu abaningi abahlabeli abakhulu abaningi vele bengisebenza nabo esikhathini ekhaya. So bengikwazi ukuthi khona abantu bafuna ngikwazi ngibathola kanjani.
Ungababalisa amagama abo osubalethile okwamanje?
Sengilethe inyangeni Christ as some ambassadors yaseSwaziland. It was the first group that I hosted in the United Kingdom, and again it was the time when I officially opened the branch in UK. Kanti futhi bengisizwa ukuthiwa uMathias Mere. They came then after inyangeni Christ ambassadors. And kwathi-ke ngemva kwabo ngase ngiyamema-ke umkhulule Bhebhe, ngithemba abaningi siyamazi lo ocula ne-Jewish Celebration ngomfanaleziya lapha kwaBulawayo. Wayehamba-ke no-Deborah Fraser wase-South Africa, ehamba no Jesse Presley again elensizwa yaseHarare. It was such an event yaba isibusiso ngendlela emangalisayo. We had this event at Birmingham. Sasho lesikhathi ke kwathi ngemva kwabo bengasebayitha ke ijaha okuthiwa ngu-Omega Kunow ose-South Africa ehamba ke lo-Nazium bacula ke kuleli gubha bathi i-State of Praise ekhokhelwa ngu-Bishop Benjamin Dube. So after them, then I invited again usisi ke u-Deborah Fraser. She came for the second time ehamba kanye futhi no-Mathias Mere from Zimbabwe. Sadlula isikhathi saqhubeka ngenkonzo ngoba abantu sebeyibonisa ukuthi bayayithanda le nto esiyenzayo. Nathi futhi sifunde okuningi because uyazi uma organize ama-events people come and they constructively share ukuthi kungaba kuhle ukuthi usicabangele ukuletha abani kusasazama ukuthi ezinto zibe ngcono kule nkonzo lale kuleli zinga. And we worked on those things and what we said to the sister the border service invite again it has us chiyai Lundi Tamara wafika naye Lundi lapha first time after since wafika lapha ngo 2000.
So sobani ke ikoletha laba baculi lawo umculi
ngami ngumculi but okwamanje injongo yami sibe ukuthi nikwazi ukuthi ngithi promote abantu abasekhaya and also ukuthi abantu abalapha kule lithuba to be able to reconnect lento esuka kuzo.
Lo ngumfundisi Stephen Mpofu isizalwane seZimbabwe sihlala khonapha eMelika obexoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Luqhubeka lusegudwini udaba lodlakela lukankosikazi Grace Mugabe. Abanye besithi akumelanga abazali batshaye abantwana babanye abantu nxa ababo bengamahlongandlebe njengokwenziwe ngunkosikazi Grace Mugabe komunye untombazana amthole elamadodana akhe ehoteleni eJohannesburg kwele South Africa. Asizweni umpostoli Midian Dube, unkosikazi Kholiwe Dube lo nkosikazi Sheila Sfanda bexoxa ngalolu daba kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Fundisa umntwana indlela ofuna abe yiyo ma esekhulile angakhula kazukusuka kiyo. Yabona inkinga esikhona Dube, mina lawe sikhule ngesikhathi la obushaywe esikolo wehluleka ukuyakhuluma kumama ukuthi ngishayiwe ngoba beza kuza ukuthi wenzeni akuyakubiselwa uyeshaywa futhi. These days sokule nto yama-equal rights lani. But okukhulu futhi Dube, abantwana bayi-reflection yalokho okwenzakala efamilini. Ungabona umntwana uhlangana la endleleni ungatshelwanga ukuthi uvela ngathi kwesinye isikhathi uphose ube kwazi ukuthi uphuma endaweni enjani.
Sesilo mama-ke uMathebe unkosikazi Dube.
Angeke ngikhaya umntwana omunye umuntu. Eyami umntwana ngiyaqa umthetho wami wokuthi lokho angikufuni ngeke ngingenele ngoba umntwana laye ngeke ngithi uqaliswe ngulwana kumbe ufundiswa ngulwana laye unakho ukungezwa.
Sesilo unkosikazi Sibanda lapha ecingweni.
Yezwa bayakhuluma abantu but ukuthi umntwana ukhuliswa ngokutshaya. Yebo ngiyayizwa kodwa kwesinye isikhathi yebo umntwana la ungamtshaya kakhulu ugcina futhi engasezwa. Umntwana ziningi indlela zokuthi ungamkhulizwa ngazo noma emncane khona pala ungaqala ngokuthi uyamground umntwana kumbe uthi awubukeli i-TV lamhla uyenza so ebekwazi umthetho kamama ukuthi uqina njani noma ekhulwa uyabekwazi ukuthi vele abazali bami ngayenza into eso ngiyabasetrabuling.
Lapho lizwe unkosikazi Sheila Sfanda, unkosikazi Kholiwe Dube lomfundisi Midian Dube bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Kolunye njalo udaba bakhona abakhala ngabalwa impi yenkululeko bebethesa icala lokwehluleka ukuvimba ibandla leZANU-PF ukukhahlameza uZulu. Asizweni umnumzana Bhekilizwe Ndlovu incwadi kwezombusazwe unkosikazi sokolohle moyo lomnumzana Paula Sfanda bexoxa lo Gibbs Dube.
abantu abaningi bafisa ukuthi kwala abantu bavula isipeshi kwaba lokukhululeka bona bathi besuka babandezela bayenza into ababevele beyisusa bezama ukuyisusa yabuyela ngenxa yabo so uma ukhangela manje for example bathi bona uma ukhuluma labo matemandanda bathi bazishola ukuthi yiba bayicreate umgazi njengoba nje sehlupha bona yinde yakhe ngisebenzisa ngesintu kwazi ukuthi ngiyathethisa ukuthi uyifaka wena ipoison uyinike imastad ibisiluma wena
silomama-ke lapho sukoluhle ecingweni
nathi phela angithi bena abathi bena ibebabela ilizwe yibo abalokho befuna kube kulokho kunjalo futhi yabona singatshintsha lo hulumeni omunye kube kulokho kunguyena lyame esathi sihlakanipha sikhona la manje lokho nguye khona lapho sisiziyiphi intambo kabazinje zabanye phela nabo sibone kona ukuthi bazothatha kube njani manje
sizilobaba-ke uPaula Sibanda. Sibanda,
into eqakathekile ukuthi ngathiwa siyabambana nje singabantu sizama ukuthi silungisise ilizwe lethu kwenzeka ukuthi ukusasa labantwa bethu labafowethu lihambe kakuhle ngoba ngalesi sikhathi njengoba sigcwele emazweni vele konke kakuhambi ngoba sonke instead ukuthi silungise uhlupho eselizweni lethu thina sigcwala emazweni abanikazi.
Pho kulungiswa njani mfoka Sibanda?
Eyi, kona ukuthi nje ezombusazwe yizo ezingani ziyahlukanisa abantu.
Lapho lizwe umnumzana Paula Sibanda unkosikazi sukolohle moyo lo mnumzana Bheki lizwe Ndlovu bexoxalo Gibbs Dube. Lopheka kwami kwanziwa nguwe somandla yingoma kamehlo kaZulu egciba uhlelo lwethu lwalamhlanje sithi yena bayangilandela ingoma esihlephune kudlalate lakhe elitsha elihlabuso kwamagama lilesihloko esithi inja kamalume. Kwaneleke okwalamhlanje sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe olubhekisa kwele South Africa amapholisa kulelo lizwe sithi umkakhe ulokhe ekulelo lizwe yena wayetheswa icala lokubhaxabula omunye untombazana. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.